Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge u-Evans Zininga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlazi ku-29 kwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
bakhona abantu abathole amavoti abo e-Woodville, bona bengabantu e-Besos Town. Omunye wathola ibizo lakhe emazowe, yena engumuntu wakoBulawayo.
Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti khona umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukwethula ilanga lokuvota lamuhla.
Wagayina omama uNzenza labo Minister Mona bonke bacina ngegilimithisi ze-1 constituency, so ayikhangeli ukubala nguzibani kumbe ungaphi.
Ukungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota i-delimitation kungaba sekuphuma egcekeni na, ngoba uluhlu lwabavoti lumanikiniki.
Ngise-Cosmo City, labo bantu bebehamba bengena emafemini behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha, abantu babadlela imisebenzi.
Abenhlanganiso ezigqugquzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa sebeqalisile ukubhoda ngamafekitali bekhuthaza abavela kwamanye amazwe abangela maphepha okuhlala okusemthethweni ukuthi baphume baphelele umhlaka 1 enhlangula engakafiki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti. Abantu laba bagoqela amalunga edale lephalamende labake bancintisa abafana lomsekeli kamongameli webandla le-CCC, umnumzana Welshman Ncube lonkosikazi Nicola Watson. Ikhomishini yezokhetho ye-ZEC ivule ugwalo loluhlu lwabavoti ngomgqibelo kusiyafika ngolwesithathu ukuze uZulu ahlole loluluhlu ukwenzela ukuthi nxa kulamaphutha alungisiswe. Iningi lithole amabizo engekho kumbe esuswe lapho abahlala khona asiwa kwezinye izabelo zelizwe. Sixoxele sikhulumelise ebandla le-CCC koBulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Abantu abaningi bathole amabizo engekho, ukanti ke okulihlekani nje kwabantu kuthole kutholakele amabizo ekhona. Kusithi ukuthi abantu abaningi abasozi beneliswe ukuvota, njalo bengaze bekwanise ukuthi bevote labo bantu kuyabe kudula, ngoba kuyabe sithi ukuthi kumele behambe umango. Bakhona abantu abathole amavoti abo e-Woodville, bona bengabantu e-Besos Town. Omunye wathola ibizo lakhe emazowe, yena engumuntu wakoBulawayo. Omunye wathola ibizo lakhe eMathi South, yena engumuntu wakoBulawayo. Kusithi ukuthi umuntu lo nxa engavota kuthi ukuthi ngelanga levoti sokumele agade amabhasi esiya khona le emazowe emashiwesi, kumbe siya le khona le duzane Plumtree eMathi South esiyavota. I-ZEC isilahle abantu abaningi, lokhu sikubona kuyindlela eyokuriga irigela uMnangagwa lokuthi khona kube le ngxabano indaba zokhetho. UMnangagwa azathi yena ukuthi hayi, sesibhanama elections for 7 years. Lokho esikwenzwa yiZANU PF ubona kuyikuqila, ngoba kwakungemelanga abantu bekhitshe ezindaweni zabo lapho abahlala khona. I-polling station imele ibe nabantu abayi-1,000, kodwa sinanzelela ukuthi i-voters roll ekhitshwe yi-ZEC namhlanje ilabantu abalutshwane. Kulama-voters roll atholakale elabantu ku-polling station abayi-400, enye ilama-600, abantu abakwananga. Kusitsha ikwenzwa lokho ngabongo, ngoba kumele kube le ndlela yokuhlela ama polling station ebulenjini. I polling station imele ihlele ibe le 1000 i software esithi nge web software SQL ukuthi i software yezek imele ivumele abantu abayi 1000 kuphela ikwenza ukuthi izek i polling station ingabi labantu abangaphansi kwenani le 1000. Lokho sokwenza izek iyona inhlanganiso ethatha imali yama taxpayer eZimbabwe sikubona kuyikwephula amalungelo oluntu kusithi ukuthi abantu abasozi bethole ukhetho olukhululekileyo. Lokho ikuhlukuluza abantu beZimbabwe, sibona ukuthi umnanga kufuna ukacila abantu kube yinto vele ebangwayo, kanti ke thina sidinga ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olungeladli, ukhetho oluphucukileyo, ukhetho olungelasimenemene.
Manje izikhalazo zenu selizihambise phambili yini ukuthi izek izilungisise?
Sizahlala phansi njengebandla sibone ukuthi indaba lesi iphatha njani, ngoba indaba le isitshengisa ukuthi umnangagwa ufuna ukuthi aphazamise ukhetho. Njengoba engafuna ukhetho, siyazi thina ukuthi ubethutha abantu emaphandleni ebaletha edolobheni. Sesibekucabangela ukuthi abantu abakhona ku-voters roll ibona labo abantu bemaphandleni, bona abavele behlale emadolobheni, sibekucabangela ukuthi bengabe belahliwe. So lokho kudinga ukuthi wonke umuntu owe-Citizens Coalition for Change abe khona kusasa lapho esiyahlangana khona, sidinga amaqhinga okuthi sizaqhuba njani ngayo le indaba.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirohodza, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Imizamo yokukhuluma le-ZEC kumbe abezanu PF yehlule, kodwa omunye wabakhokheli be-ZEC umnumzana uTloyile Silayigwana wethule umbiko ngolwesihlanu esithi ezinye indawo zokuhlola amabizo zizaphuza ukuvulwa, okuzabangela ukuthi lolu hlelo lwengezelelwe ngelanga elilodwa kulezo ndawo ezizaphuza ukuvulwa. Lokhe sokudaba olufanayo, abanye bathi ukungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota i-delimitation kungaba sekuphuma egcekeni ngoba uluhlu lwabavoti oluvuliweyo lumanikiniki. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora wahambisa udaba lohlelo lwe-delimitation emthethwandaba esithi kumele lolu hlelo luqutshwe kakutsha, ukhetho lumiswe okwakathesi. Sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Kulakwashe Munsaka ozancintisa eBinga North efuna ukuba lilunga ledale lephalamende. Saqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso webandla lezanu PF uhamba njani khona le eBinga.
I-delimitation ikhangela ama-boundaries. Ngemva kokubona ama-numbers ababewafuna pe-every ward, so babe sebekhangela ukuthi bexume ngaphi kwenzela ukuthi iward ikwane lawo manumber. Abanye bayasala, abanye bahamba kwamanye ama-ward. Ngakho-ke akula oyalelweyo ukuthi engene ebe yi-candidate yayiphi party nge-delimitation. Okuthiyeneyo kubana lapha wena kade ukhangelela ukuthi kuza ngintisa ukhona usuthintshiwe usuzakwanisa ukuthi ukonteste ukweyinye iwadi engasiyeleyo kathi uyikhangelele, ngoba i-delimitation ithe iquma yakuquma yakufaka kwelinye icele okade ungaliyikhangeleli. So lokhu asiyo into engakhalisa abantu, ngoba wonke umuntu engakhala kusho ukuthi akula delimitation eyayenzwa. Nxa ungananzelela kulamaminista lawo futhi afethwa i-delimitation zangeniswa senconstituency emabili amaministri wakhe lova wosimangaliso Ndlovu abasakhontestanga, ngoba babambaniswa labo baba uphuthi ungakhangela nomama uNzenza labo minister Mona bonke bacina i-delimitation sebefakwe u-one constituency babhuqana khonale omunye wawina. So ayikhangeli ukubana nguzibane kumbe ungaphi.
Kodwa lona uhlelo lwe-delimitation lilubona njani, njengoba sisizwa kuthiwa uhlelo lolu aluhambanga ngemfanelo okwabangela ukuba abanye ukhomishini thina bengavumelani lalo
thina angifuni ukuliqambela amanga baba Gandhi thina uhlelo le limitation ngabe ebhinga lisihambelana ngendlela efaneleyo ngizwabanye bayathaba ukuthi liwahambele kuhle kodwa thina alusihambelanga ngendaba efaneleyo ibhinga baba inkulu kakhulu ukhangele njalo ama population yethu ungakhangela kumbe usuka lapho oqala khona eyami constituency ibhinga north ifika lapho ephetshela khona yi 284 kilometers ungaba ngumango osuka eHarare usiya eGweru lokho uku one constituency inkulu kakhulu okumangalisayo ukuthi sisigele ukuthi kumbe ingaqunywa ibhinga layo iphose ifike kuma figures nalawo incane nje kancane kule bhinga north kodwa la inkulu so sibe sikhangelela ukuthi hayi sizaqunywa kodwa asikhangelela ukuthi siqunywe ngemva kokukhangela umango sikhangela abantu abarejistile ukuvota ibhinga ibisiba labantu abadlula 90,000 abakwanisa ukuthi abaregiste ukuvota ngomthetho wezeki ukuthi siqunywa 22,000 or just above 22,000 kumbe 21,000, 22,000, 23,000 yikho ukuthi abantu beyenelisa ukuba yi-constituency so thina njengebhinga bengakukhayelisisa sibe silama-constituency akwana amathathu egcekeni kodwa kwadecide ukuthi kuthathwe abanye abantu bethu amanye ama-wards ethu engezelela elupane ngale ubana ilupane ingaphi okuyinto edanise sibili abantu bedinga ukubana indaba singatholanga lathi ama-constituents amathathu ngeleyo delimitation icine isibona amanye ama-wards ethu esebanjaniswa sesiba makhulu okumangalisayo ama-wards ngoba thina i-ward yethu inkulu ukudlula amanye ama-constituents i-ward A1 so yinto sibili esihluphayo lokho sesikhangelela ukubana lathi njengabantu bedinga bo sithole ama-constituents amathathu wenzela lathi nxa sithola ama-resources ngoba ba-allocator sinskati based on ama constituents ungakhangela even ECDF banika ama MPs thina sebelokho sila ama constituents amavili thina sikhangelele intuthuko esigabeni sethu esebhinga
alo ke ngumnumzana kudakashe Munsaka isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo ezancintisa ebhinga north efuna ukumela lesi sigaba edalele parliamente
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota
Abenhlanganiso ezigqugquzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa seziqalise ukubhoda ngamafekitali bekhuthaza abavela kwamanye amazwe ukuthi baphume baphelele umhlaka 1 Nhlangula engakafiki Abantu laba bahamba bengamaxuku behlabela ingoma ezigcothoza abokuza Ngolwesine bebese Cosmos City. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Muzobanzi izikhali.
Ngise Cosmos City. Labo bantu bebehamba bengena emafemini. Behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha abantu abadlela imisebenzi. Kungakho nje bekugcwele lapha e-car center emafemini behamba bengenela abantu mina ngise-Cosmos City ngisebenzela emafemini e-car center
manje bebelodlakela yini abantu laba njalo njengezizalwane zeZimbabwe akulichiyanga lilo kwesaba ikakhulu likhangelele lakusasa
sisele silokwesaba kakhulu ngoba into eyenzakalayo laba bantu basingenela emafemini okuwukuthi emafemini lapha kulapha esisebenza khona so kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba asikwazi ukuthi ekugcineni kuzagcina kuyiwuphi umumo kumbe kuzagcina kusenzakalani ngoba laba bantu basola abantu bangaphandle ngoba abalawo amaphepha njalo babathathela imisebenzi lapha eSouth Africa so yikho kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba le into esiyibona ukuthi ekugcineni izagcina isisinikeza iproblem yokuthi sigcine sesithola ukulimala
manje njengezizalwane zeZimbabwe nxa likhangele khona lokho okwenzakalayo lilesifiso yini sokuphenduka ekhaya kumbe lizabhekana labo lobo bunzima
kunobunzima kakhulu ukubuyela emakhaya ngoba isimo esibhekane naso emakhaya sibi akuna msebenzi emakhaya eZimbabwe njalo sikubona kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba mawusekhaya abantwana bazabe befuna ukudla bazabe bedinga ukuthi nabo bebe nempahla zokugqoka kepha ekhaya ngale akukho konke esingakwenza masingabe sibuyela emakhaya ekwenzakalayo ukuthi sizogcina sesithwele nzima futhi kungekho sikwenzayo so isifiso sokubuyela emakhaya hayi asilaso sifisa ukuthi angabe siyahlala nje lapha kahle sincengisa imuli zethu ngempilo ngoba masingaye emakhaya kunzima ukuthi siphile emakhaya
lo ke ngumnumzana muzobanzi izikhali isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inhlanganiso yakwele Melika ethiwa Fitch Solutions yenze ucwaningo oluveze ukuba ibandla leZANU PF lizanqoba kukhetho oluzayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvakatshela kwele Malawi ngolwesithathu okwamalanga amathathu kuhambo olujonge ukuthuthukisa ubudlelwano bamazwe womabili. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7 linjani nabalandeli nabalaleli bonke. Mina ngiyaphila likhulisa mlalazi Dumane ngizwa ubuhlungu ngeveki engahloniphi isizwe sikamthwakazi noma isizwe saseZimbabwe uzulu wonke jikelele kambe uma ezothatha ama-distance ukuthi abantu bevotela katshana ibeyikhiphilanga njalo lokuthi khona bebezojheka amalokozela amagama abo iqedinga so abantu begibele ngemali izalukazi igibele ngezigade ngemali zisuka lapho ezigada ezisuka khona abaye bahamba ngamanyawo khomba ukungahloniphi abantu lobantu maswazi kakhulu ngayo le ndoda yezethi le so khomba ukuthi into ezenzayo ayinanhlonipho ngaba ngosuku
yebo yebo studio 7 yanya libengelela lonke bantu ngomuntu yeyi ezama ndoda zivoyo lawo kutayi yini yini thina sihiza Hey, akule akule butsotsi hoda ke lisheleleni uchamisa kabo phama brugwe izano very bhokile ithengisa abantu ama youth la ngama $5 labadala manje hayi ama youth la hala ngqondo la lapha nje njengeyi ward 8 yona ngokwa izithene ibhizi bephiwa abadala labancane ama $5 kodwa wasezelana lo mntwana kuthiwa unkazana uthi unolwazi lo umntwana omncane nje kodwa wawemsebenzela naye uye wakhe izindlu zakhe bona watholeni umama kolivukeni atithi kuyo $5 leso kuzonke aba bachamisa bopha amabhrugu ezake ebhokile ne lokuze niyayele bona lawa mama awathatha isinyuzi laba hayi ngabe butsotsi
basakaza abalaleli fuka njani injani mthokazi wonke hayi siyabonga inyuzi masenga lo khuluma ngilapha ngisegoli hayi siyabonga inyuzi sibonga nje lembono yabantu baqinisile lawa bathi ufanele i audio ibe mfitshane umuntu singarecord ukude kakhulu 30 to 45 seconds kuyabe sekuzwakile ezilo lezi umuntu ihlala phezu kwehlala ngicabanga ukuthi kubalulekile konkeyanti ukulandele ukuze singene sibe baningi njalo lo bhuti lo omunye ohlezi esenza uhlelo lokuvikelela uhlelo lakhe lukhona ngale sasingena lathi laphana ngingazi ahamba echeka ngesisekhona ngefriday ngomgqibelo ngabo-2 emini lwehlelo lwe-diaspora ukuvingelelana khophana ngingene laphana download i-app yakhona i-radio garden laphana ngangene kule app kuthiwa i-radio garden download i-app yakhona eRadio Zimbabwe like i-page lakhona kuFacebook laphana thatha inamba zakhona zama ubatshela ngayo ukuthi bemlalele abeyeza kumhlangano wakhe lapha bona ngani lapha uright ayeke ngapho kuloke sezela into ezenzo zobuntwana lapha lapha sikhangelele umuntu ozakho commenta ngokukhulunywa maqondana lokukhulunywa enyuzini izabakhuthaza abantu ukuthi uhambe ukuyevota esifundisikiswe abro ke senzele ubuntwana lapho into zozuzu esenzele into zokudlala emdala angazi ukuthi wagcina kucred bani lovulo lomjida lo ngazi kasihloniphi kahle kahle kathi ngihlala ngizwe le nto yakhe le umdalo ke balayibala inkomasiyane embilo esikuba sangikibo kwale esifakele esezelile kuzeni esifakele ukuthisa nje into ezingelangcono
salibonani balaleli nabasakazi bakastudio 7 eshi mina nginokudana kakhulu ngendaba izanu nje kodwa kukhona yacabangela khona abantu bezimbabwe nje mpela abantwana nje bezimbabwe abacabangela okuyi-1 obona lapha lamaplazi ayi-21 manje bona kathesi bathenga ama-helicopter ama-helicopters isimo sasekhaya sinjeyana ngawani uyemuzi u-Anglon Spanda esemtshela ukuthi sajayele ukusola yini ofuze siyincome or siyibuke ngama-helicopter abo bona bezazigibela sizapha sayigibela thina sizihlalele enkaya lapha emkusweni asilala masimo bona bale-21 abantwababo bahamba phezulu emoyeni thina sihambe emagodini nalawa angalungiswanga emgwaqo esibhedlela kulamito ungubaba mpelo lengqondo ungathenga ama-helicopter sisho nje ukuthi ungubaba ekhaya ungayithenga mpela uthenga imoto i-BMW or i-Mercedes Benz abantwana bengela school fees ukudla kungekho ekhaya uyabe ungubaba onjani kuyini kwabo ofuze sikungcome bona abantu bake bakhona bake basicabangela khona nje singabantwana bezimbabwe kukhona nje okuyi-1 ayi nangaze ngubone mina hhayi amapulazi bathatha bazinikana bodwa bathi lokhu nje okunye ongamapulazi nyana bafaka wona ama-OVD asidayisela futhi ngenkomo amapulazi zayedayiswa la ngenkomo akunanto abazayenzela abantu besezimbabwe lapho hayi bandla nje ofuze nje siyelivotela awuthi sonke nje singamazimbabwe
Studio 7 salibonani linjani hayi thina siyaphila lapha ezimbabwe ngithanda ukuletha wami umbono yabona izanu ngabantu abangamakhrukhu abalesimenemene manje kunohlelo lolu abantu abase-South Africa asebephelwe ngama-permit nabanganama-passport athi yona ifuna ukubanceda abantu abananzelele khonapho ukuthi lapho azariga khona umnangagwa izanu lapho ezariga khona kubona labo bantu ngoba ngaye ifuna ukubancedisa ngezinto ukungenela ezikhulu sokumele babe lamaphepha abavota khona bevotele izanu ngoba yindlela engiyibonayo mina abananzelele khonapho abantu bananzelele sikile ngoba kathesi ukuthi akulaama-registration ayitholakali i-voters roll kodwa bona bathi bona umsebenzi uhamba kule akunanto abayivumayo laba bantu lapa ngamamenemene abantu abacorrupt ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 kwezemelika udaba lwesivumelwano sokukhweza isikweleti sikahulumende welemelika okuthiwa yi-debt ceiling sokuze kwavunyelwana ngamalunga amabandla omabili asedale awama-Republicans lama-Democrats kodwa kubikwa kulamanye amalunga amabandla omabili alokho engakavumelani lokusesivumelwano lesi akumelanga ukuthi kufike ngolwesithathu kungela sivumelwano okungathiya ilizwe lemelika lisenkingeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele i-debt ceiling kuyabe kuhamba njani
so okwenzakalayo khona manje ukuthi izikwelede ze-America sezifikile kulelo zinga and therefore ma kuyukuthi kumele baqhubeke bakwazi ukuthi bakwelede izimali kumele uhulumende abavumele so at the moment sike sakubona lokhu kusenzakala ngesikhathi sika-Obama lapho ama-Republicans ade controller khona i-House of Representatives bekwenza besala ukuthi bakhuphule kule izinga lesikweletu lezo okwenza ukuthi umkhono omwe America i-government ihluleke ukubhadala isikweletu zayo and then lokho kuyinto embi kakhulu ngoba kuyaaffecta i-stock market kuyaaffecta umkhonomi wonke kuyaaffecta labasebenzi njalo ngoba amakhampani amaningi agcina eluza and then le value ama-American securities iyayehla esingathi ama-bonds ama-security bonds ayaluza i-value and then umnotho omningi uyalahleka so u-Biden njengomongameli uthi yena akumelanga ukuthi kufike kuleso stage ngoba all along vele i-debt ceiling kusukela ekuqaleni ibilokhu ikhutshulwa ngoba izikweletu eziyabe sezivele sezisetshenzisiwe so akazwisisi ukuthi why all of a sudden sokumele ukuthi i-America ihluleke ukubhadala izikweletu zayo
abanye njalo ngabathi njengoba kuthiwa amazwe aphansi kwenhlanganiso le okuthiwa yi-BRICS efuna ukuthi kungasetshenziswa idola lemelika ubona ungani kungagcina kubangela na ukuthi idola lemelika liphele amandla njalo lingasetshenziswa umhlaba wonke jikelele njengalokhu kade kusenzakala
mina ngokubona kwami amalunga afana labo BRICS lawa ama-reasons abo okungafuni ukusebenzisa idola ngokubona kwami ukuthi idola liqine kakhulu i-value yalo ma uli-compare lama-currencies zabo abawasebenzisayo bona ngingathi njenge-South Africa i-member e-BRICS uzobona ukuthi i-rand ma ulikhangela seliwile compared to i-dollar so obviously ma kuyukuthi bayehluleka ukuthi bakhuphule ama-currencies zabo ukuthi akwanisi ukwenzana le-dollar bazochoose khona lokhu ukuthi ngabe kusetshenziswa a different currency kodwa mina ngokubona kwami i-dollar ukuqina kwalo umhlaba wonke jikelele akusinto elula ukuthi bangaphomba ukuthi bavuke nje bethi asisasebenzisa i-dollar ngoba kuzo affect ama-currency abo even more njenge-rand khona manje selikhangelele ukuthi libamba i-20 rand to i-dollar elinye so you can imagine mabe ngathi asisafuna ukusebenzisa ama US dollars plus futhi mawukhangele amazwe amaningi aboleka izimali ku World Bank la ku IMF and izimali lezo kumele bazibhadale i-interest lokubhadala back izimali lezo kumele bakwenze ngama US dollars
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseVirginia ngapha kwelemelika ingoma ezothileyo kaAmanda Black isidubela uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Ubungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota kungaba sekuphuma egcekeni na? Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti. Abenhlanganiso ezigqugquzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa sebeqalisile ukubhodabhoda ngamafekitali. Sikugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.